reporting for Studio 7 in Shinoi. This is Zata Chiburiwa.
That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Lami ngibonge uMavela Simhlanga Nyahuye lo Chris Gande lichona njani mtwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 18 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ndudaba oludanisayo sibili umfowethu kanti ke ngalesi sikhathi into eyijwayelele ukuthi sikhalele abemuli zontathu laba balahlekelwe izihlobo.
Amalunga edalele ephalamende lamhla aveze ukukhathazeka okukhulu ngodlakela phakathi kwebandla leZANU-PF. Obe nguVice Chancellor wekolishi leNUST uProfessor Lindela Roland Ndlovu kaseko. Izulu lesiqotho eline ngomvulo libulale abantwana abathathu ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe nguVice Chancellor wekolishi leNational University of Science and Technology kwaBulawayo iNUST uProfessor Lindela Roland Ndlovu kaseko. UNdlovu ubhubhele kwaBulawayo lamhlanje ekuseni. Ubikwa iqaleke wathwalelwa esibhedlela lapho afike waphelela khona. UProfessor Ndlovu waba nguVice Chancellor wesibili lokhe iNUST yasungulwayo ethatha isikhundla asitshiyelwa nguVice Chancellor wakuqala uProfessor Phineas Makhurane. Ube sehlale kulesi sikhundla okweminyaka elitshumi. Njalo elitshumi asitshiyele uProfessor Samson Spanda ngeviki edluleyo. Amalunga edalele ephalamende namhla aveze ukukhathazeka okukhulu ngodlakela phakathi kweZANU-PF olubulalise abasekeli baleli bandla ababili ngempelasonto loyedwa ngomvulo. Umsekeli weZANU-PF eChitungwiza ugamule abanye bakhe ababili wasetholakala laye efile esitokisini ngomvulo. Amalunga edalele ephalamende atshele umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa namuhla ukuthi udlakela lolu lunika ilizwe igama elibi njalo luxotsha osomabhizimusi abangaba belesifiso sokuzevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa uMnumzana Mnangagwa ukulandule ukuthi abantu laba babulewe ngendaba zombangazwe. Uthe njalo eliZimbabwe lilizwe elilokuthula ngalokho akulalutho somabhizimusi bakwamanye amazwe abamele balwesabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ludaba oludanisayo sibili umfowethu kanti ke ngalesi sikhathi into eyijwayelekile ukuthi sikhalele abemuli zontathu laba balahlekelwe izihlobo. Emagameni kamsekeli uMnumzana uMnangagwa ukuthini yibudlova lobu obenziwayo njalo abulani lokuthi laba abalesifiso sokuthi bezo investa eZimbabwe lokho kwenzakeleyo akumelanga ukuthi kubaphambanise. Kuqinisekile sibili ngoba khona vele langaphandle lapho esikhona. Sokuze kusehlula labantu baseNigeria bayakubona ukuthi iZimbabwe akusilizwe okwakatheswa ukuthi umuntu engazihluphi ethi uyainvesta khona. Umumo kawuvumi ukuthi abantu abanemali bezothela imali yabo kuhulumende wezidlova wezanu. Ngakho-ke kuhle ukuthi umnangagwa uyakunanzelela ukuthi labezomnotho kabekho elizweni abantu abalengqondo abengeza ukuthi bezoinvesta eZimbabwe.
Izolo amazwe agoqela iMelika aveze ukukhathazeka ngodlakela lolu. Lamhla nxa ebona impendulo kaMnangagwa, ubona engayilandela na engathemba amazwe akhe?
Angikholwa fowethu, ngingazi njalo nxa besenza i-economics zebusuku. Kodwa nxa besenza i-economics esizaziyo sonke emabhukwini, lesizibona emini, hathi i-economics zobuthakathi. Akula lizwe elizabuya eZimbabwe kathesa ukuthi lizochitha imali yalo. Okungazakaliyo ukuthi kusasa uhulumende kamgaki uyavuka etheni ngaleyo investment ababe benzile. Asikhohlweni isiphindo okwakathesa ukuthi kule lizwe elingabuya lizoinvesta eZimbabwe. Into kumele ukuthi siyenze nje ngamunye ngamunye, ngababili, ngabathathu, mbe ngamaqembu lapho esikhona, yikuthi kusobala ukuthi selisiya ngomsha wendoda. Ngakho-ke alithi nxa litshona lingatshoni lawe.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilithane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukeli ethi www.voaindebele.com. Ikeli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izulu lesiqotho eline ngomvulo labangela umonakalo omkhulu endaweni ezishiyeneyo zelizwe libulale abantu kwezinye indawo okugoqela abantwana abathathu ePlumtree bevela esikolo. Ababili bebevela eSevaka Primary School njalo owesithathu bevela eNdolwane Primary School. Kubika iphephandaba leChronicle. Omunye wabafileyo eseVaka ungcwatshwe namuhla njalo isidumbu sowesibili sihanjiswe kobulawayo. Sixoxele ukansila walindawo umnumzana Morgan Ndebele, yena othi izakhamizi zithithibele ngemfa yabantwana laba kanye lomonakalo nje obangelwe isiqotho lesi.
Abantwana abafike kuthiwe thina abantwana be-ECD abezike 24 ewadini yami kade bezela esikolweni, izulu libabeseduze langekhaya. Manje izulu libalilisile ngesikotho, umntwana okhala abona ikeli khasi kune laphana abantwana kuhle babamnyama, abantwana basiyela-ke ukuthi ekhaya kungabi, kodwa sebefikile ekhaya. Yikho-ke umntwana omunye wasetshona ngekhonapho abazali kuthe kuphela sikotho lesi, sebethola leyinye ingane. Bathe bethole ingane sebedinga inye busuku bonke, abazi bayithola wazoyithola sebusile, naye usitshonile naye futhi, kodwa ingekhaya ivandeleze empaxweni. Basebeyithola iphefumula sebeyithatha beyisa-ke ekliniki kaphe seyatshonela khona.
Ukutshona kwengane lezi kuyikuthi bezitshaywe yisiqotho kumbe bezitshaywe ngezinye izinto nje eziphetshulwe ngumoya?
Khanye isiqotho sakhona babavi vele nomuntu omdala besingakuthola egangeni kungekho usinde. Isiqotho nje baba kuyathi idoni ngali batshayile, yikho sikwanisa ukungcwaba oyedwa ekuseni. owesibili sesimisa umthetho sesithi bafuna ukuthi asiwe koBulawayo kwenziwe i-post-mortem. Yiko ke sikhethwe lesi sidumbu siye koBulawayo baba. Kuzothi iwadi 20 ngafa njalo edombodema endaweni kuthiwa kusetshompani imbuzi konke lokho kuthethwe kade kuseduze nabonkukhu ha kulumunakwana wakhona unzima sili baba.
Be kungokwakuqala ukuthi line ngolaka olungaka leli zulu lonyaka.
Lonyaka yiseula sibili esigabeni sami baba. Yiseula yizinto yakuqala sibili line ngalo lizikusenza umonakalo lowo ngaka.
Umnumzana Morgan Ndebele ngukansila ka ward 24 eBulilima West ePlumtree.
Direct from Washington.
Ukuphatheka kwezizalwane zeZimbabwe kusehlakalo sezigebenga ezilithumi lambili ezibulale amadoda amabili ngenyanga ephelileyo ngokuwaphosela edamu elise Rose Park eJohannesburg ebotshwe izandla ngemva kokudlwengula owesifazana bebhekile sokusole kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Bekunge sabatha ntambama mhlazi ku-17 kumfumfu ngesikhathi umuyi umnumzana zukiswa khela lentombi yakhe ndawonye lomngani wakhe lomkakhe besethekelela iRose Park eJohannesburg ukuyabuka imvelo. Lezi zithandani zaficwa izigebenga ezilithumi lambili. Lezi zigebenga zabahamba omunye wabesifazane ababili laba zamdlongula. Qede lapho zabopha besilisa bobabili izandla zabaphosela edamu bagalula bafa. Lesi sehlakalo esathukuthelisa phose wonke umuntu wakwele South Africa owezwa ngalolu daba. Khathesi ke izalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezithukuthele zaganunwabo ngemva kokuvela kwemibiko ethi izigebenga ezimbili esezibotshiwe ngalesi sehlakalo yizizalwane zeZimbabwe. Umnumzana Gerald Ncube isiphathamandla seKhalanga Language and Cultural Development Association uthi lihlazwe elikhulu elenziwe yintsha yeZimbabwe ephatheke kulesi sinengiso esithi nengi yalokhu ibangelwa ikusetshenziswa kwezidakamizwa.
Uma ungaba umuntu esedla ama-drugs gcine senza into engalungile or yokubamba inkunzi kumbe uyaganga kumbe uyadlengula kumbe uyabulala kumbe uyagwaza or kumbe yena ugcina naye engasazazi uyagwaza kumbe uyahamba emgwaqweni ngoba uboni nje vele ugcina ushayiswa imoto or mhlambe bakubamba nawe inkunzi bakugwaze bakulimaze kumbe bakubulala.
Umculi weZimbabwe odumileyo utholakele Ndlovu uthi kasikho isizathu esingenza umuntu aze enze ubugebenga obungaka.
Engikhala ngakho kakhulu ukuthi abafowethu masingabambini inkunzi, masingagqekezani, masingabulalani sodwa. Ma ulambile cela umakhelwane wakho akuncedise.
Ugogo Sithokozile Nkomo odabuka esigabeni sakobhodo ePlumtree uthi ukhathazeke kakhulu ngehlekana labatsha eselithe ngokufika kwele South Africa lavuka eseganga laba ngamahlongandlebe.
Singabantu abadala ngithi abantwana bethu sicela ukuthi beke bakhuzeke bahloniphe. Abantwana bagwazana daily kona manje everyday ekuseni mawuvuka uzozwa ukuthi kutholakala isidumbu umntwana efile.
Izehlakalo zokubulawa, ukutshontshelwa, ukudutshulwa lokudlengulwa kwabantu kwele South Africa kusenziwa izalwane zeZimbabwe seziyimvama. Inengike lithi lokhu ngesinye sezizathu ezivusa inhlansi yokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kuleli. Ngimelisturo 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ibikwa isilethe umahluko omkhulu emaklinika indlela yokuthola ulwazi lokulondoloza impilo yabaphila legciwane le-HIV lapho bekuthe ukuthola usizo lwamaphilisi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Iklinika yeMufakose selokhu yasungulwayo ngo-2013. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngudokotela ovame ukwethekelela liklinika uDr. Bekezela Khabo wohlangothi olubona ngezegciwane ingculaza kanye nomkhuhlane wofuba HIV AIDS and TB unit kugatsha lwezempilakahle. Ukuveze ekhulumisana lentatheli izindaba eziloba ngezempila kahle zenhlanganiso ye Health Journalist Association of Zimbabwe HEJAZ ezethekelele kuleyo klinika ukuyabona ukuba mahluko bani olethwe yikusebenzisa lindlela. Bekunzima ngaphambilini ukuba londa abaphila legciwane ingakasungulwa lindlela yokulondoloza ulwazi eye data capturing kuveza u Dr. Kabo.
Nxa ngivakatshela i clinic le namuhla ngiyanzelela ukuthi sebe lendlela engingathi it's a robust and efficient way yokuthi enilanga abalipiweyo bayenelisa ukubona amabizo abantu bonke abakhangelele ukuthi babuye chaya ihola lika 4 o'clock ntambama bayakwanza ukukhangela inumbers wenezo babona abantu abangabuyanga ukwenzela ukuthi basheshe badinga abantu laba whether ngokubafonela ngomakhale khukhwini loba ngokuthumela abantu esingathi ngama volunteers ama health promoter ukuthi bayedinga lezi zigulane ukwenzela ukuthi ziphenduke zizothola usizo nxa ukuthi badinga usizo
ethi kuyindlela ezaphathisa ekulondolozeni abaphila legciwane ngokuya kwesikhathi kutsho uKhabo.
Xa belendlela ezokuthi umuntu nxa ekhuthe ngelanga ukuthi azothola amaphilisi, belendlela yokuthi basheshe bamthole lowo muntu, sikhangelele ukuthi bazaphumelela kakhulu ekugcineni ama-patients abo athola usizo lapha e-on treatment njalo ekwanisa ukuphila normal life ephilwa la ngumuntu ongelalo igciwane ngoba baye bethola amaphilisi i-virus yabo ezingathi i-suppressed bekwanisa ukuthola ukuthi basebenze. Akungabantwana abahambe esikolo baphile productive lives, which is really the goal of HIV program in Zimbabwe.
Ikilinika yemfakose ngenye yamaklinika aqala asesungule lindlela ngokusebenzelana labesikhwama sikamongameli wakwele Melika sepepfa kuthi abe health quell kuyizo ingcitshi kwezokusetshenziswa kwale michina lokuthi isebenza njani lindlela eqale ezibhedlela ezikhulu khathesi esifinyelelela kumaklinika amancane okubalisa eMfakose. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okulima lokuguquka komkhathi osokubangele ukuthi izulu liphuze ukusewula. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kudubuke amabhomba amabili edolobheni leKano kwele Nigeria lamhlanje abangela umonakalo omkhulu, kodwa akukaziwa ukuthi kulabantu abafileyo yini kumbe abalimeleyo. Owayengumqondisi wenhlanganiso yezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA uSepp Blatter kanye lobe ngumqondisi wenhlanganiso yeEurope uMichael Platini valelwe ngomthethwandaba ukuphikisa ukuxotshwa kwabo kwezenguqu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo khokhela inhlanganiso exoxisana lohulumende kudaba lweholo iApex Council umnumzana Richard Gundane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Umbuzo wami wakuqala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwebonus?
Kasila lwazi olukhulu olungaphathisa ngoba into ekade iqaqathekile khathesi ukuthi uhulumende achasise ukuthi i-bonus izabhadalwa. Asithele njalo ama-debts lenyanga lama-departments ukuthi azabhadalwa lini. Kodwa lo-ke mbiko kawukaphumi. So into nje esiphetheyo khathesi ngumbiko ophumileyo uvela kuhulumende ukuthi bazabhadala umnyango usuphela. So silethe silele ke ukuthi sibone ukuthi njengoba umnyango usuphela khathesi ngoNovemba uDisemba laye eminyakeni bayeke baqalise lo November. So lokho simelele ukuthi sibone ukuthi bazaqalisa nini, ngoba bona kabakakukhuluma ukuthi kube sobala ukuthi ibonus izabhadalwa ngamadebt abo. Into ekathi qakathekile njengoba umnyaka usuphelile ukuthi uhulumende aqasise kube sobala umuntu wonke abekwazi ukuthi ibonus bazayithola nini, ngoba kwakhulunywa-ke umnyaka uqalisa kwakhulunywa-ke uminister we-public service we-labour public service social welfare laye wakhuluma kulezi viki ezidlulileyo ukuthi ibonasi izabhadala. Kodwa kuqakathekile ukuthi njengoba abantu sebeqalisa ama-payday sefika, abantu babekwazi ukuthi bazayithola nini njalo njani imali yangikhona.
Sizwa kuthiwa amasosha asethole iholo lingela bonasi, aso sibonelo na ukubana uhulumende kasozaliphi imali?
Hayi, kasikuthathi njalo, ngoba eminyakeni edlulileyo bayake babhadale imali ngamalanga angaqondananga lama-payday. So thina nxa ingabhadalwanga sifuna-ke ukuthi basitshele bona, ngoba yibo abayenzayo kwezimali. Singayenzi thina ukuthi sicine sesizidesela sodwa ukuthi njengoba uhambe so kutho ukuthi imali kayikho. Thina sifuna ukuthi qhubekele phambili lo mcabango wokuthi imali ikhona, njengoba bepromisile ukuthi imali iza kuba khona umnyaka uphela. So kumele ukuthi ibe khona imali, kasifuna ukuthi sibe sesicabanga ukuthi imali kayikho. Hayi, kumele ukuthi ibe khona ibhonasi ibhadala.
Okokuthi manje njengoba umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa eke wathi yena uhulumende kala mali, lina lithi imali ikhona iyavela?
Hayi, yokuthi ama-civil servants ahole eyomholo wama-civil servants kumele ukuthi ibe khona. Nxa sikhangele nxa bekhuluma ukuthi imali kayikho, bakhuluma nje ngokuthi i-economy yayikafiki lapho abafuna ukuthi ifike khona. Kodwa ukuthi ibhadale imali yama-civil servants, lokho kumele ukuthi bakukwanise sibili. Lathi nxa sikhangele siyabona sibili ukuthi bayakwanisa ukuthi babhadale lezo zimali.
Hayi, kwezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga abalaleli, libe
lo ke bekungumnumzana Richard Gundane okhokhela inhlanganiso ye-Apex Council, yona exoxisana lo hulumende kudaba lweholo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilani.
Siyabonga jahelidala ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni lamhla sixoxa ngokondliwa kwabantwana emazweni afana leBhilithane, iMelika, Australia lamanye. Kulabanye abathi kunzima ukondla abantwana ngendlela ehambelana lesiko leZimbabwe, ikakhulu kukhangelwa imithetho evumela kumbe evimba ukutshaywa kwabantwana. Kulezi zalwane zeZimbabwe eseBhilithane ezingafika ezinhlanu ezisanda thathelwa abantwana kulelo lizwe nguhulumende phezu kwendlela ezikhuze ngayo abantwabazo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube uxoxelo nkosikazi Enian Dlovu osehlale eBhilithane okweminyaka elitshumi lantathu.
Siyazama kakhulu ukuba sibakhulise ngendlela esibondla ngayo lanxa sisekhaya khona le kithi eZimbabwe esidabuka khona. Kodwa kunzima ngomthetho wakuleli lizwe, ngoba kwesinye isikhathi nje ukuphakamisa ilizwi ukhuluma lo mntwana kuba licala elikhulu kakhulu, ngoba bahle bathi kutho ukuthi uyamethusela umntwana, njalo baphinda bathi kutho ukuthi asikho mhla nokho kuphela, kumbe asikho ngasoneso sikhathi kuphela, okutho ukuthi umntwana lohlezi ehlukuluzekile. Ungavele ubonakale mbuzwakala ihwabhela umntwana esikwenzayo nje ekhaya ukuthi umntwana uyahwabha kanye kaphinda yenza into yona lembe, enza into embi yona le kade yenza. Kuleli lizwe ungakwenza sulandelwa ngabantu labo okuthiwa ngama-social workers, ukhangela ukuthi umntwana umondla njani. umntwana angakakhulume esikolo ukuthi umama izolo ungithethisile ngoba ngiphuza ukufika ngekhaya. So kumele ubuzwe ukuthi uthethise umntwana lokho kwenze mhlawumbe lokho kuphela yini. Ubumthethiselana. Ayikho enye indlela obukhuluma ngayo. Kwenza abazali besave ukukhuza abantwana. Ubusuthola ukuthi abantwana abaningi bayalahleka izenzo zabo ziba izenzo ezimbi.
Pho manje nicina senzani lapho Mandlovu?
Siyazama ikakhulu ngemakhethi lapho ukuthi nxa sihlangana emacaweni kube labo babakazi abakhangela abantwana amankazana asakhulayo labafana abasakhulayo. Nxa kusecaweni abantwana bangani bayahlonipha ngoba ngokukaNkulunkulu angithi.
Baningi kangakanani abantu abavele eZimbabwe osowahlangana labo abasenkemenkemeni le?
Sengingathi engibaziyo bangafika nje abahlanu sibili engibaziyo abayihlelwa yilokho. Kodwa baningi abanye engingabaziyo ozwa nje kukhulunywa ukuthi othi nxa ukhuluma uzokuthi ah thina lathi silayo omunye kuliziki ephelileyo ube lecalela injeli nje bamthathele umntwana.
NgakuseZimbabwe ngakukhona khonokho ngokubona kwakho?
Ngabe kuseZimbabwe hayi. Angithi eZimbabwe kuyakuthi umntwana angaya emthethweni esithi uhlukuluzekile ngabazali, abazali babizwe konke lo mntwana kuhlalwe ndawonye kukhuzwe umntwana abuyele ngekhaya.
Unkosikazi Enya Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane Leicester ubekhuluma lo Gibbs Dube wo Studio 7. Sikhangele ezenguqu lamhlanje nansi ke impumela yemidlalo ye Castle Laga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Highlanders 4, Wange 2, Dynamos 2, Dongoso Mills 1, Caps United 3, Haumine 0, Flame Lily 1, FC Platinum 1, Buffaloes 2, ZPC Kariba 1, Harare City 1, Wawa 1, Cholocho 1, Chigenin 1, Chapungu 0, Triangle 0. Iqembu leChigenin yilo elilokhu likhokhela kungalane njalo lile miklomelo engamachumi amahlanu lanhlanu, lilandelwa yiFC Platinum yona elemiklomelo engamachumi amahlanu lantathu. IDynamos ihlezi kuzinga lesithathu ile miklomelo engamachumi amahlanu lanye. Iqembu leChigenin likhanya lilakho ukuthatha inkezo nxa lingasenzanga amaphutha kumidlalo yalo emibili eseleyo. Leli qembu lizadlala le Harare City le Flame Lily. Umgcini sihlalo weChigenin omnumzana Lifa Ncube uthi bakhangelele ukunqoba kumidlalo le baphakamise inkezo yeligi lonyaka.
Yeah, akuvele umdlalo ngasise emaphitheleni so kuba nzima. Labafana bayaba nepressure and futhi thina kade sidlala la maqembu afight relegation so kuba nzima kakhulu but hayi kona la ma-point esizuzayo zizasincede ekuqineni.
Umdlalo wena olandelayo Ncube lile Harare City khona ngapho koBulawayo ligadle okunganani?
Hayi umdlalo lowo kuyomele siwine ngazo zonke indlela ukuze siqhubekele kwesiphezulu. Ngawena lowo mdlalo hayi kuza siphi ithuba lokuthi ngathi sadlala igame ete yokugcina kungabi nzima kakhulu. So Harare City umele siwine avela mela ngisiyekele sitare 3 points.
IFlame Lily liqembu elilakho ukugunyulwa kuligi lonyaka kodwa liqembu elilenkani kalidleki kalula nxa lisekhaya. Ubona njani umdlalo wenu la leli qembu?
Hayi yela ayumele kumele sidle la hayi la sizayida si ayikho sithi game ekatheka kakhulu lelandelayo eyarare sithi you take it as this game comes now we game lelandelayo kuza sithi uti long the motivation ngakho dali game yokuthi sibe lamandla ukuthi sinqobe le Flame.
Abalandeli beqembu Ncube ungathanda ukuba wachiyela waphi amazwi sibona ukuba nali yakhokhela inkezo lilakho ukuyithatha selisalelwe imidlalo le emibili kube.
Hayi sizazama ukuthi silethe i-championship koBulawayo so sibeqhubeke besisekela especially ku-game elandelayo bebuye ngobuningi babo kuze sizuzele zo 3 points kuHarare City.
Umnumzana Lifa Ncube ngumgcini sihlalo weqembu leChicken Inn sixoxela ekoBulawayo. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoye mthwakazi omuhle kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Wabe ngu-Vice Chancellor we-College le-NUST, u-Professor Lindela Roland Ndlovu kasekho. amalunga edale leparlamente aveza ukukhathazeka okukhulu ngodlakela kubandla lezanu PF. Njalo izulu lesiqotho libulela abantwana ababili abathathu ePlumtree. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.